Siyabonga Sandra Lo Marvelous. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali chona njani izulukandaba mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi ke ukuthi ngeva kuba sebehlangene ama insuku zonke lezi alukhu lutho olubambekayo ongacabanga ukuthi lungasizisizwe njengebandla elibusayo. Uthola ukuthi nje bekusenziwa amandlwane kusukela lapha nje abantu batshela ukuthi hhayi sizomelwa nguye umgabe njengebandla uma kufika ukhetho.
Umhlangano weZANU-PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshwe kulezibonelo eziningi eziveza ukuthi leli bandla liphakathi kodubo lokudonselana amandla.
Kakwandanga-ke ukuthi umuntu abothwe ahanyise emthethwandawo ebotshelwa khona ukuthi ngabe ekhulume kubi ngomkakhe kapresident, kodwa njengoba sikubona ukuthi sekwenzakele kutsha njalo kutshengisa ukuthi umesisa abothela amandla edlile kade siwajaye.
Umeli wegogwe nembuziya edalela ephalamende njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Justice Mayor Wajajena umiswa phambi komthethwandaba ngecala lokuthethisa umkamongameli unkosikazi Mgabe. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders liphakamise inkezo ye-Easy Call Cup ngemva kokunqoba ele-Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano webandla leZANU-PF wenziwa kanye ngomnyaka ugqitshwe izolo edolobheni leVictoria Falls kulezibonelo eziningi ezitshengisa ukuthi leli bandla liphakathi kodubo lokudonselana amandla. Lanxa indikimba yalo mhlangano ibigxile kuhlelo lwebandla leli elokuvuselela umnotho welizwe, akula okuningi okukhulunyiweyo okutshengisa ukuthi lo mhlangano ubuhlaziya umnotho welizwe, kodwa okukhanya sobala yikuthi kuthethwe indawo yokudonselana amandla. Umongameli Mgabe uveze ukuthi amasosha lamapholisa lawo asengene ekudonselaneni amandla lokhu. Leli bandla ligcizelele ukuthi uMongameli Mgabe nguye ozamela leli bandla kukhetho luka-2018 eseleminyaka engamachumi ayithobamunwemunye lantathu i-93. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Juma utshele iStudio 7 ukuthi lo mhlangano uphumelele ngempela.
Ibikhombisa enhle kakhulu ngoba ungakhangela imeseji enkulu ebithole nguMongameli welizwe. Imeseji emayelana ngokuhloniphana, ngokubambana nokuthandana. Khonokho sikukhangela kuyinto engasebenza ngaphambilini. Uma sithi noma sithi sifuna ukusebenza umkhonomi wethu, awusoze usebenze umkhonomi lowo nxa singabambananga, nxa singela focus efana nayo esonkeni, njalo futhi nxa singahloniphani, akulalutho olungasebenzeka. Kodwa singathatha into zona leziyana ezintathu engizikhulumileyo sizixubanise, sizihlanganise. Mbona ngantwa iZimbabwe, izawa iZimbabwe engcono kusasa.
Siyabona ukubana indikimba yomhlangano ibigxile kuhlelo lwezim asset. UZulu usethandabuza ukubana umhlangano usuphelile, izim asset isingaphi kathesa?
Into zonke sokumele zisetshenzwe. Abantu sokumele bekhiphe ifocus yabo, lamandla abo, le-direction yabo, bayifake bonke ekusebenzeleni ukubana kuthuthuke ilizwe lakithi, umkhono wethu uthuthuke. Izima sethu ikhona, kodwa ifuna khonokwana ubana wena lami sizithole sisizwa, silomlando, silomsebenzi okuthi siphathisane. Ngoba kuzima asset la kugxile kakhulu ekuthini khona i-solutions zonke esizidingayo ezenduku zethu esilazo la zikhona bakithi. Okutshengisela ubana uZulu wonke sokumele akubone sokufanele ubana aphuthume, asukume, asebenze, sisiyahambele ukwenzela ukuthi into zonke lezi esizifisayo zisiphumelele. Ngoba noma phela sidinga uncedo lwaphandle alungeke lwabuya nxa thina sihlezi phansi sabonga ukuthi tasa. Kumele kona basithole lathi simile ngezinyawo sisebenza, andubana bona befike-ke sebengenzelela ngalokho esukuthi i-foreign direct investment, i-new finance, imali entsha eyavivela kwela phandle.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana George Mkhwananzi oyingcwethi ecubungula izombusazwe uthi yena simbuze ukuthi imali eyizigidi ezintathu i-$3 million esetshenziswe emhlanganweni lo ingabe ichaphazwe na ngoba uZulu ephakathi kobunzima.
Ilahliwe ngempela liqiniso lelo, imali ekade ingasiza ukubhadala ama-bonus ama-civil servants ngoba siyazi ukuthi akusiyomali ethethwe ezikhwameni zamalunga ezanu, yimali ethathwa esikhwameni sikahulumende iyefakwa emsebenzini ezanu, yizinto abahlala bezenza lezo. So akumangalisi-ke ukuthi ngemva kokuba sebehlangene insuku zonke lezi alukho lutho olubambekayo ongacabanga ukuthi lungasiza isizwe njengebandla elibusayo. Uthola ukuthi nje bekusenziwa amandlwane kusukela pha nje abantu batshela ukuthi hhayi sizomelwa nguye umgabe njengebandla uma kufika ukhetho, egugile njalo sizoba lo wesifazane ozokuba ngomunye wabasekeli bakapresident. Sizoba izinto eziqhubeka ziloku zidonsa zisenga umkhonomi umnotho ziwulimaza ngamandla ngoba laba bantu bafuna ukuthi bahlaliswe ezindlini ezinkulu, baholise izimali ezinkulu, bahlalele emahoteleni, izinto ezinjalo. Akusizi isizwe izani iqhubeka ilokhu imunya igazi labantu baseZimbabwe njengomkhaza.
Nxa sikhangele umhlangano lo siyabona ukubana ubekuthiwa khona indikimba yangkhona igxile kuZim Asset, uhlelo lwabo lolo lokuvuselela umnotho welizwe. Ungathini wena nxa usuphelile lomhlangano usukhangela lo mnotho welizwe?
Mina ngihlolisise ngafica ilihlo ngatshintsha indawo ngiyamangala ukuthi ngibone kukhona yini okuphumayo okuthuthukisa umnotho welizwe laseZimbabwe ekuhlanganeni kwabantu bezanu. Angikutholanga, mhlawumbe ikhona kusazovezwa kodwa angikutholanga ukuthi imisebenzi leyayithenjisiwe emningi kangaka i-3 million jobs sesibonele ukuthi kusebenzisa i-$3 million dollars. Kodwa-ke asiboni lutho olukhomba ukuthi kusazoba lobubelu ezweni laseZimbabwe uma kufika ekuqhutshweni komnotho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePretoria kwele South Africa. Kunjalo nje ummeli wegogwe nembudziya edalela ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor Wajajena yena obotshwe ngomgqibelo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi weVictoria Falls lamhla esetheswa icala lokuthethisa unkosikazi Grace Mugabe lelinye ilunga lezanu PF umnumzana Jimai Mvuduru. UWajajena uhlawuliswe amakhulu ayisitshiyagalombili amadola esibambiso ibail njalo uzaphenduka emthethwandaba mhla ka-5 ngozibandlela, lokhu kutshiwo ligqwetha lakhe umnumzana Givemo Mfiringi. UWajajena ubotshiswe ngumuduburi ngomgqibelo esithi umthethisile waphinda wathuka unkosikazi Mugabe ekupheleni komhlangano wezanu PF oqhutshelwe eVictoria Falls. UWajajena ubikwa esekela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa njalo umduburi ubikwa ekucele eliphikisana lo Mnangagwa elizibiza ngokuthi i-G40. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda yena othi kusobala ukuthi isisusa secala leli yikulwisana phakathi kwe-G40 lecele likaMnangagwa.
Ngibona mina idaba lolu lutshengisa ukuthi ukulwisana okuphakathi kwenhlangothi ezithize zezanu PF ezilwisa ukuthi mhlawumbe zingaphuma lo mkhokheli ozathatha umbuso webandla ngaphambi kokuba uPresident Mugabe eseyuchile kuyaphambili kusiba kubi. Kodwa indlela yokuthi kukhanya uMrs. Mugabe
nguye osekelwa kakhulu ngabomthetho kumbe singathi ukuthi yibo abantu bakhe abenelisa ukubhijele kumele emadale kutshengisa ukuthi kahle kahle uMrs. Mgabe ulamandla amaningi kakhulu eswabiza ngesilungu sithi ngamandla aweziphathamandla awokuthi phela bonke abenze zomthetho abaranelizwe benza bekhangela ukuthi hayi lo muntu kwaqalwa kakwandanga ke ukuthi umuntu abotshwe ahanyiswe emthetho wandawo ebotshelwa khona ukuthi ngabe khulume kubi ngomkakhe kapresident kodwa njengoba sikubona ukuthi sekwenzakele kutsha njalo kutshengisa ukuthi uMrs. Mgabe selamandla edlile kade siwajayele.
Singabona yini dokotela ukulwisana lokhu kuqhubeka kusiba labanye abaya emthethwandaba abakumacele omabili ukuya mangalelana?
Ngibona mina ke kuzaqhubeka kusiya phambili kodwa njengoba uMiss abantu abawuqembu likaMiss Mgabe basebeqalisile ngibona ngani bazathola ke ukuthi icele labo yilo lizabe likhangelele kakhulu ukuthi lithole usizo kwemthethwandaba njalo konoku ukuthi laba baka abakuqembu lika Vice President uMnangagwa bakhanya kuyikuthi kwenze isikhathi kukhanya bedinga ukuthi balwe kumbe bakhulume kubi kutshengisa ukuthi bethukile kumbe kabazizwa bezithembe kangako khonokho mbone ngani kunika iqembu likaMrs. Mgabe amandlanyana kodwa singazi ukuthi aya ngapi ngoba ukuphela kwalindaba kuzenziwa ukuthi mhlawumbe nxa uVice President uMnangagwa kwenyeso osecabanga ukuthi hayi mbone ngani impilo ekafana ngibe khona adinge ukudliselana lo Mrs. Mgabe kangiboni Mrs. Mgabe uyele emuva ngoba akala lapha ngaya khona.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Imbiko esanda ithola ithi isigaba seZanu PF esemashonaland west sesinqume ukuba umphathintambo wezabalwa impiye enkululeko umnumzana Christopher Mutswangwa kumele axotshwe ebandleni leZanu PF. Lokhu kwenzwe ngemva kokuvota okuthiwa i-vote of no confidence. Umtswangwa wetheswa amacala ambalwa agoqela ukudelela umkamongameli uGrace Mgabe lamanye ambalwa. Abamankampani wokuthumela imali ngabomakhale khukhwini babikwa beyibo asebephathisa uZulu ekuthumeleni izihlobo labangane imali ngakwelinye icele umsebenzi wamabhanga uqhubeka ubuyela emuva ngoba uZulu engasawathembi. Okunengasikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphume kunhlolisiso ye-Making Access Possible Map Diagnostic eyenziwe ngabohlangothi olubona ngezomnotho enhlanganisweni yomanyano wamazwe we-United Nations lwe-United Nations Capital Development Fund besebenzelana labenhlanganiso okubalisa e-Finmark Trust labe-Center for Financial Regulation and Inclusion. Enye yengcwethi kwezomnotho kunkampani ye-Finmark umnumzana Henny Bester othi kumele abamabhanga laba badinge ezinye indlela zokusebenzelana lozulu wonke jikelele bahambelane lokwenzakalayo kuhlangothi lwezomnotho osuguqukile. Umnumzana Kholisani Moyo ongomunye wezingcwethi kwezomnotho kugatsha lwezemali lentuthuko yomnotho uveze ukuqatheka kwakho okukumpumela yalenhlolisiso yemephu.
Inhlolisiso leyi iveze ukuthi abantu abaningi balokho beseselokwesaba ukuhambisa izimali zabo emabhanga kusenziwa yilokho abakubonileyo okwenzakeleyo ngaphambilini okunjengokuthi imali zaziloba. Abaningi sebekhuthalele ukusebenzisa esingathi ngama-mobile transfer services, sebesebenzisa omakhalekhukhwini babo bana behambise bethathe izimali zabo. Yikwesikubonileyo okuvezwe yileyi engathi yisurvey eyenziweyo.
Kungasibi amabhanga kuphela abasilelayo kulolu daba, laba amankampani atholisa usizo lwezama-insurance labo bekusimo sinye sokungathenjwa nguZulu ngezizathu ezehlukeneyo kuveza umoyo.
I-insurance ulokhu ingakakhuli kakhulu loba nje nxa sikhangela abantu ama-services a-offer ngama-insurance sector amanye akhulileyo ngaye-funeral but generally insurance sector ibingakhulanga kakhulu kodwa ema funeral abantu abaningi bakhanya bethakazelela inhlelo kumbe ama products ayenziwa ngama funeral services ngoba bayabona impumela yangkhona ukuthi engabhadala imali yakhe uyathola uncedo ngemali encane kodwa emabhanga abantu balokho besesaba ukuthi behambise izimali zabo ziyegcinwa
umoyo uthi lesi simo lapho uZulu engasawathembi amabhanga kuwabeka enkingeni ngoba kuvimba ukukhula kwawo
lokho aso simo esihle nxa sikhangela ukuthi amabhanga umsebenzi wabo ngokubana begcine izimali bezisebenzisa ukuthi bebolekise abantu wokutsho ukuthi nxa abantu bengahambisa imali zabo emabhanga amabhanga azaswela imali zokubolekisa abantu ukuthi benze eminye imisebenzi engathuthukisa ilizwe besikhangelela ukubana ngabe lawo ayakhula inani labantu abasebenzisa amabhanga lande elizweni ukuze amabhanga athole imali eningi yokubolekisa besebephumelela emsebenzini wabo okuphathisa ilizwe kwezemali
okungumbono osekelwe ngenye njalo yengcwethi kwezomnotho umnumzana Godfrey Chitambo okhokhela inhlanganiso yamankampani amancinyane akweletisa izimali yeZimbabwe Association of Microfinance Institutions.
Okwakungekho lapha ukuthi kwakungela strategy ukuthi as a country sithini sonke sifuna usibanda lo mpofu sonke sibambe ndawonye. Sasingena strategy. Ubona ukuthi microfinance we doing something, ama banks something, ubaba something. Kathesi sizuze ithuba ukuthi sikhulume. Okunye ufanele phela lati thina we not happy with it, but siyakhuluma. Xa sesikhuluma sibona ukuthi hantshule umuntu emzini lo. Asimnusa ukuthi khona khulume uthi khona into ayibonayo yena.
Okudanisayo uChitambo ethi engathenjwa nguZulu lalawo mankampani amancinyane okunje ngakunhlanganiso ayikhokhelayo.
Thabe sithi ngxi njengoba siyi microfinance we are nearer the people. Kanzani ukuthi wakhona hayi kabalithembi kodwa uthe esichaza wathi khona ukuthi khona asila mali we don't have capital. Even the minister nge budget samtje that minister sicela enye imali sipha abantu uba nxa ungelayo izabe idura
bayaxwayiswa ke abamabhanga laba ukuba benze zibe khona indlela eziphatha wonke umuntu ezizakhanga uZulu athembele kizo ukuze abuyele kusimo sangemuva lapho uZulu abesebenzisa wona ukugcina lokuthumela imali ingcwethi lezi zithi ngaphandle kwalokho sezaqhubekela phambili lesi simo lapho uZulu ekhetha ukusebenzisa indlela zamankampani abomakhale ekhukhwini ukuthumela lokugcina imali kungakhathalekile ukuba kuyindlela ebizintengo ephezulu ngoba elethemba lokuba uzawuyithola imali yakhe kungekho nkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa iStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ukuphuma emhlanganweni weZANU PF ogqitshwe izolo eVictoria Falls. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silethinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvota kokwamukela loba ukwala ukwamukela isisekelo sombuso esitsha kwele Central African Republic kungene kulanga lesibili lamhlanje ngemva kodlakela oluqhamuke izolo endaweni zokuvotela. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry ukhuthaza amabandla ezombusazi weBurundi ukuthi bachiyane lodlakela njalo basungule inkulumo zokukhulumisana umlotha ukuze kuqedwe ingxabangxoza eselizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi soluzaqala ukunakekela impilakahle yalabo abasemajele ngemva kwenhlolisiso eveza ukuthi iningi lezibotshwa elizweni lihlaselwa ligcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wofuba we-TB. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ilizwe liqhuba kuhle kuliseni ukuqeda emikhuhlane ethelelwanayo egoqela ingcilaza lofuba, lumsebenzi ubiwa ungahambi ngendlela emajela weZimbabwe angaphezu kwamachumi amane, i-42 elizweni. Ukumemetheka kwengculaza kubikwa kusehla elizweni kwaye kuchumi lanhlanu ekhulwini 15%, kodwa emajele kukumachumi amabili lasitshiyagalombili ekhulwini i-28%. Ufuba lalo lumemetheka kalula ngenxa yokuminyana okukhona. Umphathintambo wempilakahle uDr. David Parurenyathwa uthi ukumemetheka kwemikhuhlane le kuveza ukuthi azikho inhlelo ezibekiweyo ezilawula ukuhlolwa kanye lokuhanjiswa kwemithi emajele. Uthi akukhathalekile ukuthi abantu bagwetshwa bevele belengculaza kumbe bathelelana emacansini khona emajele, okumele kuqakathekiswe ukuthi kwehliswe inani labantu elibulawayo imikhuhlane le.
1995, that's the first case of HIV in this country.
Abantu bokukhuluma ngamaqembu aqhathekileyo senza ukucubungula okwaveza ukuthi lanxa elizweni inani labantu abalegcikwane selehle, okutshengisa ukuthi yibo abantu okumele sibe sibananza sikhangele indingakalo zabo laba bantu abasemajele.
Osebenza enhlanganisweni yokunakekela abasemajele, i-Prison to Praise, umnumzana Ben Ncube, uthi izibotshwa azifinyeleli inhlelo zempilakahle, okuyikho okwenza iningi libulawe imikhuhlane yengculaza kanye lofuba.
Not only is it a shortage of space, even lokudla akukho. Fanele ukuthi umuntu nxa esefakwe ukhosi yangkhona like TB course, they have to eat.
Umnumzana Ncube uqhubeke esithi ugatsha lwezempilakahle alusebenze lolwemithetho ukuze kwehliswe inani labantu elivalelwa entolongweni, abanye bagwetshele ukusebenzela uZulu bengavalelwanga ngoba kulula ukwelapha umuntu osemzini wakhe.
I think there are a lot of cases anjalo ukuthi umuntu bekumele angafakwe entolongweni. So ke ngaleyo ndlela kumele kube ama checks and balances ukuthi sibone ukuthi abantu abahanjiswa entolongweni nabantu abavele kufani besibili ukuthi bayengena khona ngale, then ukuthi la amanye ama crimes nje abantu bayephiwe community service or ifine and avoid conditionship.
EleZimbabwe lilabantwana bangamachumi amathathu lanhlanu abavalelwe emajele labonina. Laba bantwana baswela ukudla okubafaneleyo osukubachiye behlaselwe yi-malnutrition. Inhlanganiso ye-Inmate Child Care Trust ekhangela indingeko zabantwana abasemajele labonina ithi kumele kulungiswe imithetho yokuvikela abantwana, njalo inhlanganiso zabantwana zincedisane lohulumende ukuthi abantwana laba bengaqhubeki befela izono zabazali babo. Unkosikazi Margaret Mlotshwa oyisakhamuzi uthi ngumlandu kahulumende ukugcina laba bantwana kanye lokugcwalisa indingeko zabo kwezempilakahle.
Phela kuyave kufana lokuthi labo baboshiwe ngoba nxa bezadlala ejele bengatholi isikhathi sokudlala, bengatholi isikhathi sokuthi bakhululeke, babe beyizibotshwa labo. Nga abantwana laba ugovernment uyathatha isikhathi sakhe abalungiselela indawo yokuthi badlale kumbe bayenze njenge-preschool. Abantwana babe lethuba lawo lokuthi bathole indawo yokudlala kumbe lokufunda ezinye izinto ezifanele zifundwe ngabantwana.
Osebenza labesifazana unkosikazi Sibusisiwe Bebe uthi abantwana labesifazana babhekana lodubo emajele ngoba indingeko zabo zingaphezu kwalezo ezabesilisa, lapho abantwana badinga ukudla okuwehlukeneyo kuthi abesifazana badinge impahla yokugcika nxa besesikhathini, konke okungakhangelwa nguhulumende. Ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana uthi alukhangela amaqhinga ehlukeneyo agoqela ukusa abantwana endaweni abangahlala kuzo, ukunika besifazana abalabantwana abamunyayo kumbe abazithweleyo izigwebo ze-community service kumbe benzele abesifazana ama-open prisons.
Kusekungumlando kahulumende ukuthi uyamgcina lowo mntwana ngoba kaselaphele ezinye izihlobo. Uhulumende wethu nxa efaka umqondo ngendlela esingathi ngesilungu ngama-priorities akhe kuhle kuhle angakwenelisa lokho.
Abezempilakahle bathi ukumemetheka kwemikhuhlane efana lofuba uyakhwela ebantwaneni lapho behlaliswa labadala balalomkhuhlane, lapho abantu behlaliswe beminyene kungela sikhathi esaneleyo, betshaywa ngumoya phandle, lalapho bengatholi ukudla okwakha umzimba okwaneleyo. Emhlanganweni omkhulu wokuxoxisana ngengculaza lengulamakhwa, i-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ophathwe esigodlweni kumaviki asanda kudlula, kwavunyelwana ukuthi ohulumende kumele baqakathekise abantu akade bechiwa phandle kwenhlelo zempilakahle abagoqela labo abasemajele. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders liphakamise inkezo ye Easy Call ngemva kokunqoba ile Chicken Inn ngesonto enkundleni ye Papa Field. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sekuzaba nzima ukuba iqembu le Highlanders lingaqhatshi umqeqeshi obephethe kuleli qembu kaMin Somapiri ngemva kokuba liphakamise inkezo ye Easy Call ngesonto. Iqembu le Highlanders liphakamise inkezo ye Easy Call ngemva kokuba linqobe ile Chicken Inn nge-1 kanya. Njalo limpumela ibeka uSomapiri kusimo esihle emehlweni abalandeli waleli qembu njengoba ibhoso kumele iqhatshe umqeqeshi omutsha. USomapiri ubephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu esebenzisana loMelusi Sibanda kanye loCosmas Zulu. Njalo baphiwe lumlandu ngemva kokuxotshwa kwabo ngani mafu yena obesebenza loMandla Mpofu, Peter Nkomo kanye loNesayimoyo. Ensukwini ezedluleyo iqembu lebhoso likhuphe imibiko ethi kulabaqeqeshi abambalwa abadabuka phesheya abalibhalele bedinga umsebenzi. Ikanti omunye walabo iRoel Akbar oyisizalwane selizwe leHolland uke wafika laseZimbabwe. Ekhuluma ngemva kokunqoba kweqembu lebhoso uCosmas Zulu uthe nabawufezile umlando abawuphiwe yinkokheli yeqembu leHighlanders.
Abantu lapha sometimes elizweni la bayeyisa abantu abakibo. Kodwa abantu abakwaziyo kudala nakudala abadala ukuthi lapho kunoCosmas Zulu kwenziwa njani bayawazi.
Ukupha abalandeli beqembu leHighlanders ithemba lokuba uSoma engenza kuhle yikuba wenelise ukunqoba iqembu eliqede imidlalo yeleague likuzinga lesithathu engalaneni yemiklomelo ele-FC Platinum kusigaba se-quarter final. Ukuthi kusigaba se-semifinal iqembu lebhoso litshaye iDynamos seqede ikuzinga lesibili, ikanti kufinal inqobe iqembu leChicken Inn okuyilo eliphakamise isicoco seleague lonyaka. Ukapteni weqembu lebhoso uFelix Chindungwe uthi yena ngokunqoba kwalo izolo iqembu leHighlanders liphindisele ukudliwa elikwenziwe ngeleChicken Inn kumidlalo yeleague.
Umdlalo kaDutrick ngoba yabona ilocal derby nje Chicken Inn sike yasidla home endawe kuma league games, and then yabona iCup game is a different game altogether. Yabona ilanothi for 90 minutes yokuthi wethu kusebenze hard for 90 minutes ngaqedwa phezu kokuphelile bese kuyenzileyo.
Iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamashumi amabili ngokunqoba kwalo. Ukuthi leChicken Inn lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iboso ibaqumba qumbe abaqwaqwaza yaze yaliqaqadi iqhude. IHighlanders ke sigqiba ke uhlelo lwethu lalamhla ngengoma kanqobile Malinga. Sesikhangele ebezikhokhela umhlangano wezanu PF oyenziwa kanye ngomnyaka ugqitshwe kulezibonelo eziningi eziveza ukuthi leli bandla liphakathi kodubo lokudonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande lilale.